abaku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani izulukandaba mthakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 13 Mpandula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
That sanitation in the areas are up to date. Water is clean.
Okuqakathekileyo ukuthi amakhansili abone ukuba bayatholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokuthi impompi zamanzi engcekeza azivuzi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule okusemthethweni uhlelo lokwakha izindlu kobulawayo olubiza imali engamabhiliyoni amabili, waphinda waphawula lolokugaya amatamatisi i-tomato processing konale kobulawayo.
Kulungile ukuthi bagijimisane lokuzanguzangu, kodwa phela opharelenye wathi babevele bekhona te kulabanye vele abavele besaziwa ukuthi banamacala abo e-corruption.
Osanda suswa esikhundleni sikamphathi Ntambo obebona ngezempilakahle umnumzana David Parirenyathwa ubotshiwe lamhlanje esetheswa icala lokupha umsebenzi isihlobo sakhe ngemva kokuxotsha owayesesikhundleni lesi. Sebengamachumi amabili lanhlanu asebelahlekelwe yimpilo ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wekholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokwakha izindlu eHopeville Housing Project olubiza i-$2 billion kobulawayo. Uphinde njalo waphawula uhlelo lolomtshina wokugaya amatamatisi owenkampani ethiwa Hamara Tomato Processing Plant kobulawayo lamhlanje. Umnangagwa ukhuthaze amakhansila ukuba batholise abantu amanzi ahlanzekileyo kunye lempompi ezingavuziyo ezithwala ingcekeza ukuze imikhuhlane enjengekholera le-typhoid ingasabalali. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekwabulawayo.
Ekhuluma emkhosini wokuvula okusemthethweni ifekithali eHamara Tomato Plant egaya amatamatisi kanye lohlelo lwezigidi ezimbili zamadola lokwakhiwa kwezindlu olweHopeville kobulawayo, umongameli Mnangagwa uthe ukhathazekile ngokumemetheka komkhuhlane wekholera le-typhoid ezweni, ethi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe emizameni yokumisa ukumemetheka komkhuhlane wesihudo. Ukhuthaze amakhansila wonke ezweni ukuba batholise uzulu amanzi ahlanzekileyo lokuthi impompi ezithwala amanzi engcekeza zingavuzeli uzulu ukuze imikhuhlane yesihudo ingabi khona.
What is most important is for the councils, the municipality, to make sure that sanitation in their areas are up to date. Water is clean.
Okuqakathekileyo ukuthi amakhansili abone ukuba bayatholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokuthi impompi zamanzi engcekeza azivuzi. Sicela amankampani azimeleyo ukuba basize ngesikhathi lesi esinzima.
Ukhuthaze amakhansila ukuba asebenze gadalala bethuthukisa umnotho wezabelo, ethi umbuso wezabelo uzaqala ukusebenza ngemva kokuguqula eminye imithetho.
We are going to institute the provincial councils across all the provinces as the demand of our constitution. And the task is for these provincial councils together with the rural district councils in the respective areas.
Sifuna ukubona intuthuko yezabelo ukuze umbuso wezabelo ube khona, sizathi ukuguqula imithetho ethile ihambelane lesisekelo sombuso uze izigaba zithuthuke njalo bazihlelele intuthuko yabo.
Umtshina weHamara Tomato Processing Plant ngowenkampani yeTurning Matabeleland Green kuhlangene lamabandla okholo kanye lomlimi omhlophe. Izindlu zeHopeville Housing Project zakhiwa ngaphansi wenkampani yeJR Goddard. Umongameli Mnangagwa uchaze ukuba uhulumende uzasebenza gadalala loba nje kukhanya ingathi kunzima kodwa kufika umnyaka ka-2020 bayabe bekwelinye izinga lentuthuko. Ethi uhlelo lo Hopeville kanye le Hamara Tomato Plant zihambelana lenhlelo zikahulumende zokuvuselela ezomnotho welizwe. Umongameli Mnangagwa uthe ilizwe akumelanga libe lenhlelo eziphelela emaphepheni ekhuthaza izisebenzi zikahulumende ukuba bengatholakali bevimba kumbe bephambanisa inhlelo zentuthuko zikahulumende.
My administration will ensure that the nation realizes real value from MOUs and agreements signed with other governments. The era of signing agreements that are not implemented is over. Our bureaucracy must stand warned. Things have changed.
Isikhathi sokulobelana izivumelwano zentuthuko eziphelela emoyeni sesedlula njalo uhulumende okhona manje uhlukile uqakathekisa intuthuko njalo lezisebenzi zikahulumende ziqaphele ukungancindezeli inhlelo zikahulumende zentuthuko.
Umnumzana Peter Cunningham weTurning Matabele Land Green uthe ifekitali yeHamara Tomato Plant iyenelisa ukugaya amatamatisi angaba ngamathani azinkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu i-150,000 tons njalo umtshina lo ulakho ukusiza abalimi bemaphandleni. Usomabhizimisi umnumzana Jim Goddard weJR Goddard Company eyakha izindlu zeHopeville uthi uyajabula ngokuthola ithuba lokusebenzelana lohulumende kuhlelo lokutholisa abantu izindlu zokuhlala. Izindlu ezakhiwa eHopeville intengo yazo iqala kumadola angamachumi ayisikhombisa enkulungwane zamadola i-$70,000. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Usanda kususwa esikhundleni sikamphathi Ntambo obebona ngezempila kahle umnumzana David Barirenyatwa ubotshiwe lamhla wamiswa emthethwandaba esetheswa icala lenkohlakalo. Umnumzana Barirenyatwa uphange wakhululwa ngemva kokuvunyelwa ngumantshi ukuhlawula imali engamadola angamakhulu amahlanu yesibambiso i-bail. UBarirenyatwa uzaphenduka enkantolo mhlaka 26 ngenyanga ezayo. Wetheswa icala lokulaya inkampani ye-National Pharmaceutical Company of Zimbabwe ukuthi isuse umqondisi wayo, unkosikazi Flora Nancy Skefu, esikhundleni sakhe ukuze afake umnumzana Newman Madzikwa. Abachuchisi bathi umnumzana Barirenyatwa wenza lokhu ngaphandle komthetho esebenzisa amandla akhe njengomphathintambo kahulumende. UBarirenyatwa ngomunye weziphathamandla zeZANU-PF ebezingabaphathintambo bakahulumende osanda kwedlula abangenelisanga ukungena kuhulumende omutsha. Uba ngomunye wamalunga eZANU-PF ake aba ngabaphathintambo asebebotshelwe amacala enkohlakalo agoqela umnumzana Ignatius Jombo. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kulungile ukuthi bagijimisane lobudlangudlangu, kodwa phela oBarirenyatwa babevele bekhona phe. Kulabanye vele abavele besaziwa ukuthi banamacala abo e-corruption. Lokhu ngibona ngathi mina yokho ngikuthanda ukuvala abantu amehlo. Into ayenzayo angikhole ukuthi iyedlula into eyenziwa ngabantu abakhona embusweni kathesi. Yikho ngibona ngathi kuvala amehlo nje kuphela.
Kungaba kukhona yini ezombusazwe kudaba lokubotshwa kwakhe lapha?
Phela ngathi siyazi ukuthi vele impi zeZANU PF ziningi kakhulu. Njengoba sasikwazi ukuthi wayevele engominista, nxa kaye babekwazi ulecala yindaba ababevele engambophanga ngokuqala, ngoba kulabanye njebanje abavele bekhona. Kutho ukuthi nxa kungaqondane lezembusazwe sabona ukuthi uhamba kanjani.
Bathi abeZANU PF ukubotshwa kukaBarirenyatwa lezinye iziphathamandla zeZANU PF esezike zabotshwa ngaphambilini, bathi lokhu kuveza ukubana uMnangagwa uzimisele mpela ngokulwisana lenkohlakalo. Ungathini ngalokho?
yikho ikwesti ukujoda ukuthi ukubotshwa lokwethesa icala lokuvalelwa kuthiyeni anti kade sulujahalwana othiwa ngutivayelwano owathiwa khona wathatha imali zezisa ama-7 million kade sengiyose hamba phambili futhi sefuna ukuthatha amanyathelo okuwophisa ivesi sokutshengisa vele ukuthi kungathi kuyobudlwane phakathi khathe sivele nxa kungakabotshwa umuntu abantu abavele besaziwa ukuthi nabantu be-corruption uzulu wezimbabwe waseza kukholwe kula bantu abavele besaziwa ukuthi babengabantu abalobudlwamudlwanga abali-corruption nxa belokhu bebamba laba abantu abantu ama-small fish ofarenyathwa labo bani bani siyazi ukuthi oshivayo labana abantshitsha ama-7 million abakabotshwa umdenge kuphila ngakabotshwa so uzulu vele yena uyazi abantu abavele behambelana lobudlwangudlwangu nxa bona bengakabotshwa bengabavalelwa ukwethesa icala mfowethu asikokubotshwa ukwethesa nje icala.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa le Studio 7 eseHarare.
Yebo 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 mthwaka zomuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Asebenza ngamathumi amabili lanhlanu asebelahlekelwe impilo ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wekholera kuthi inani lasebehlaselwe ngumkhuhlane wesihudo sekholera sebefike ku-3,764. Kusenjalo, abenkampani yengcingo kamakhalekhukhwini e-Econet Wireless sebephe uhulumende usizo lwezigidi zamadola ezosetshenziswa kunhlelo zokulwisana lomkhuhlane wekholera. Kuthi abeLotto President Fund bona banikeze usizo lwenkulungwane ezilikhulu zamadola i-$100,000 kwathi abeQuest Motors bona banikeza usizo lwe 3.5 ton truck njalo bathembisa ukutholisa ezinye njalo imota ezizasetshenziswa ukuthwala amanzi okusa kuZulu lapho okuqhamuke khona lolu hudo lwekholera. Zithi kunjalo nje zithi zikhathazeke kakhulu izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa kulandela ukuqonga kwenani lababulawe ngumkhuhlane wesihudo sekholera lokumemetheka kwawo elizweni. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Imbiko ethi nani lasebebulewe ngumkhuhlane wekholera selikhwelile kusuka kwabalitshumi lesithupha usiya kwabedlula amatshumi amabili. Usuthi izalwane zeZimbabwe kwele South Africa zikhathazeke kakhulu ngempilakahle yesihlobo zazo ekhaya. Iningi lithi okwethusayo njalo ukuthi uhulumende kukhanya esehluleka ukuvalela lomkhuhlane endaweni eyodwa eHarare lapho qhamuke khona. Njengoba sekubikwa ukuthi bakhona sebelawo edolobheni leChitunguza, isizalwane seZimbabwe umnumzana Promise Sibanda uthi bakhathazeke kakhulu okumangalisayo.
Njengamanje ngoba isesigodlweni sebizwe baningi abantu abazayithola njalo abazamuva layo ngoba mawunanzelela laphana esigodleni esozikeli baningi abantu abasuka laphana nsuku zonke besiya kobobulawayo besiya kobomontari okutshengisa ukuthi lalapho engihlalela khona kobulawayo ngapha ingagcina isifikile ngokushesha ngoba into lyana ihamba ngokushesha okukhulu kakhulu.
AbeZimbabwe laba bathi kulusizi ukuthi uhulumende lecouncil yedolobho leHarare bacabanga ukuthi akulanto embi ngokuthi edolobheni elikhulu kula wonke elizweni kusetshenziswe amanzi esikotsho. Bathi futhi lusiza ukuthi ikhansili yaleli dolobho ekhokhelwa MDC Alliance nohulumende weZANU-PF babhitheka ngokuphoselana amagama aqatha nokuthi ngubani obenye imbangela yalo mkhuhlane kunokuphitheka ngokulwisana lawo. Bathi bayesabela lokuthi labo asebebanjwe lo mkhuhlane kungenzeka bacine besifa ngoba lezibhedlela zakhona isimo sibi. ngesikhathi kuqhamuka umkhuhlane wekholera eZimbabwe ngo-2008 kwafa abantu abedlula izinkulungwane ezine. Kanti abasemazweni laba bagudaza uhulumende ukuthi enze konke akwanelisayo ukuthi lokhu kungenzeki. Umnumzana umchazisele kwaza uthi bakhangelele ukuthi uhulumende aqede lo mkhuhlane ungakhonakali kakhulu.
Kuyinto esethusayo kakhulu engicabanga ukuthi nathi nje njengoba besicabanga nje ukuthi siye emakhaya sesesaba ukuthi sehle ngoba asikwazi sizofike size sidle ukudla kuphi okunani ngoba kubukeke ngathi bayinto futhi isenzeka emadorobheni kuba lula ukuthi isabalale izwe lonke. So nathi nje siyesaba, sicabanga ukuthi uhulumeni into angayenza akazame impela ukuthi abheke yona kakhulu ukuze lesi sifo singabhebhetheki kakhulu.
Lo mkhuhlane usulethe kwesaba kakhulu eBedbridge lapho kwesatshelwa ukuthi uzamamethekiswa ngabantu abasuka eHarare besiya kwele South Africa. Kodwa wakhe sakhamisa lindawo umnumzana Jonathan Mbedzi uthi ithemba labo selikuhulumende.
Kodwa ngibona ukuthi abantu kumele sisabe kuye ekhaya ngendaba yomkhuhlane okhona. Ngithemba i-government nayo iyazama ukuthi uyesisa ukuthi ungaspredi kakhulu. Kodwa sokuzomela nathi sibone ukuthi noma sihambe emakhaya sizame ukuthi amanzi kutholakala amanzi angcinanyana because I think iwona ayenzisa ukuthi into lezi zingahambi kahle esikhathini esiningi.
Abanye bakhuthaza uhulumende ukuthi akhulumisane le-South Africa ukuze babelane amacebo lamakhono ukuthi lo mkhuhlane ongasaqhubekeli phambili. Melestulo 7 eJohannesburg kwele-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Alingakhohlwa ke uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 ntambama kathesi ke lamhlanje ke esikhangela khona uhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama sikhangela abaphathi ntambo besifazane abenelise ukungena kudale le cabinet lika mongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isavunguzane esiza lezulu eliningi kakhulu eseHurricane Florence sesifikile esigabeni seNorth Carolina kwele Melika. UHurricane Florence ukhangelelwe ukuletha izulu eliningi okungadala umonakalo omkhulu wokuthabalaliswa kwempahla lokuthatha imphefumulo yabantu. Ngakho ke abantu bakhuthazwa ukuthi balimuke ingozi ngalesi sikhathi. Umake waba nguNobhala Jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations, umuyi umnumzana Kofi Annan ubekwe lamhlanje kwele Ghana lapho ayedabuka khona emngcwabeni ongenwe inkokeli yamazwe womhlaba. Ekuqhubekeni kokuqonga kwenani lababulawa umkhuhlane wesihudo sekholera sokuqhamuke kuphoselana umlando wokuthi uhulumende nguye na oyehluleka ukwenqabela lomkhuhlane kumbe libandla le-MDC eliyilo elibusa amadolobho ngokuba lamalunga amaningi kumakhansili. Umkhuhlane wesihudo sekholera lo uqhamuke ngemva kokungalungiswa kwempompi zokuhambisa ingcekeza. Kodwa abe-MDC bona bathi impompi lezinye izakhiwo zalungiswa ngesikhathi sikahulumende wabahuquluzi benotho. Ngakho ke ngumlando kahulumende ukuthi alungisise lezi mpompi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga le-MDC umnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba ngumeya wedolobho leGwanda endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Oke waba lilunga letale lephalamende onguye osungula lolu daba.
Yamasistizwe mina ngabe ayinplace indaba eyamanzi eHarare ukuthi kwamele kulungiswe njani kungezwe njani kungasayenzakali ngenxa yokuthi kona usupervisor ongukansela uyesile kuvele ngabona ukuthi yena upho ngukhethela nje yona uvela kuebandleni lithize wangena but ukuthi imsebenza lena ongwazi kahle kahle kuyini engakwazi andibona ngapha kobulawayo sisila ngokuthi vele iCouncil igcwele amaNdebele. AmaNdebele aso bantu abathanda ukutyondla. Bayayisaba vele into eyayi-corruption. Ungabuya kuzamnyezela ngento yokutyondla. Lamuthi, hey, ufuna ngishiyele kwani imuli yami. Kanti manje ngale, esishiyele ngale, abalandaba. Uya kutyondlela zakho intyondla le yembo eyigqokileyo nxa uvele ulele ubhayize. So, andabona yi-problem esinayo naleyo. You need ukuba lamakhansela abakwazi ukuhamba njani. Basupervise into le. Lathi lapha ngabe abantu abadlala amakhansela amadebela ngabe vele ngotsotsi. Ngabe sisaphila lathi. Kodwa thina sile nhlanhla ukuthi wona silabantu abanobuntu abangakwazi ukuthatha into engaso yabo. Ngale bayithatha shem vele abala sikhathi lako abala yesterday about it bathatha becimezile vele ungafaka i-1 million kathi sithi awukwenza umsebenzi. I can tell you ukuthi wona 900,000 iyangena ezikhwameni zabantu. I-100,000 iyezangena emsebenzini onalo. Kodwa ngapha ebulawayo ungafaka i-1 million. I can tell you that almost 800 to 900 iyangena emsebenzini lowo. I-100 ingangena kwabanye nalabo asebefunde ubukliwo nalowo. But I don't want to go to the evening. I'm going to go to the evening. I'm going to go to the
evening. I'm going to go to the evening. I'm going to go to the evening. I'm going to go to the evening.
I'm going to go to the evening. I'm going to go to the evening. Ukusebenza kwabomansipala hayi ngikwazi ukuqedisisa kodwa ke lanxa kunjalo uhulumende njengohulumende welizwe lonke nxa sokusonakala kumele ukuthi uhulumende angenele ngendlela yokuncedisa omansipala bona labo nxa sekuthe kwaba lo dubo olunjalo ngoba nxa sekunje i-ministry of health ugatsha lwezempilakahle is a security ministry ngobana ukonakala kwalo lungaza loluthiyela amakhansile wodwa ngoba nabanye le mali kazikho lolwazebo lungasilela kodwa uhulumende ke sokumele ehle khona le ntabeni phezulu abuye azokhangela afake ilihlo lokhozi ukuthi laba abantu benza into eqondileyo ngoba asikafiki ku-devolution of power labo kuthiwa amandla azaphelela ezabelweni khathesi amandla okubusa ilizwe lonke ebanjwe iharari yawe uhulumende angahlala alalisa inkophi athi kulaba uhulumende be-MDC emadolobheni ilizwe liza kufa uhulumende ekugcineni indaba yonke iphelela emnyango wakhe.
Nanto ke udaba Golide uthini wena ngalokho okukhulunywa ngubaba uMkandla?
Uyibeka kuhle ubaba uMkandla indaba le azafike lani khonapho okutshengisela ukuba ehe at the end of the day into yonke izafika iyophelela emnyango kahulumende. Uqinisile kakhulu Sibili. Yikubona uhulumende wayezama ukuthi angenele emakhanselini lapha kwesikhathi sesisuspenda amakhansela lawo sifake amakhomishini kube ne-resistance abantu baye emakhoti kuthini kuthini ngoba uhulumende wayevele bonde hayi akunanto ehamba kuhle la wake wasuspenda umeya weHarare lamanye amakhansela waba ngumsindo yelokhu lalokhu yelokhu lalokhu selifuna ukungenela selifuna ukwenza into enezanu pefu napho landilani uhulumende aqine sibe eceleni but ubaba uMkandla ufaka kuhle ukuthi hayi kwesi sikhathi uhulumende ngabe nelihlo ngoba at the end of the day kuyabuya futhi ukuthi gwaqa ngaphi emnyango kahulumende ngoba nguye uhulumende elizwe lonke. So khonapho Sibili limqoto lelo and kumele likhangelisizwe khonokho Sibili na singa and ungikhulumele elinye ibala engilithandile kakhulu ubaba uMkandla esithi yena singakhangeli ngezembusazwe ezamaphati lezi yikho khonaphana okufela khona indaba yonke ngoba anabona nxa uhulumende efuna ukungena abantu babanabantu ungena ngelozen ungena ngokuthi wena i-PF against i-MDC ukanti ke kwesikhathi uyabe ekhuluma into eliqiniso ukuthi hayi khangela ukansela wakho wezibudlwangudlwangu obuthize so kumele sikungenele khonokho.
Hayi kuyezwakala baba uMkandla, ungasigqibela uhlelo usiphe eyakho imbono.
Ngiyabonga kanti ngiyabonga lokuthiwo lidaha lakoJuma ngiyalizwa lithinda lo mbhalo njengomntakamfundisi kuhle kakhulu lokoJuma ukuthi abantu bakhunjuze ukuthi uNkulunkulu ngaphezu kwakho wonke kodwa-ke elami elokugcina yileli impilo yomuntu yimpilo yomuntu akula mpilo engaqakathekanga impilo yedlula ingabe yini esilakho lapha emhlabeni asihlanganiseni amakha ikhanda uhulumende angabi liqhalaqhala laye lalaba abaphethe izifunda nxa sekunje kabakwazi ukuthi impilo yomuntu kayikho ezandleni zabo, impilo leyo bayibanjiswe uNkulunkulu. Kuhlanganisa amakhanda kusizakale isizwe. Sizangena kwezombusazwe, kodwa nxa sekufike indaba enjengale asihlanganiseni amakhanda ngobana kuya kufa lalabo esithi ngabasakeli bethu, sithi sizizele.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ilunga le MDC ubexoxa endawonye lomnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezano PF. Uhulumende uthi akusafanelanga ukuthi abantu babuthane ngoba umkhuhlane wesihudo se-cholera umemetheka kakhulu lapho okuhlanganwa khona abantu bebanengi. Izifundi ze-Collegini ye-University of Zimbabwe bekumele zigqotshwe ku-graduation ngolwesihlanu kuyona le iviki aziseyikuqhubekela phambili ngalo mkhosi. Ukuze sicubungule lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezempilakahle uDokotela Masibongeni Inkosi Mloyiswa osinika ingcazelo yokuthi umkhuhlane lo umemetheka njani emhlanganweni kanye lokungenziwa ukuwenqabela.
Nxa kubuthweni sithi kumbe ku-graduation kumbe ku-rally, awusokube wazi ukuthi abantu abaza kuya khonapho kule ndawo abanye ngxayi babesuka endaweni zalezi ezile-cholera. Abanye kuya kulokuxhawulana okukhona, kulokuthengiswa kokudla okukhona ezindaweni lapho kubuthana khona abantu. Kungayiba yihlupho ukuthi kuqalise ukumemetheka konalowo mkhuhlane wehudo ebayithi yi-cholera.
Ikhona imbuthano lapho umkhuhlane lo omemetheka okwedlula eminye?
Ikakhulu singakhangela emfeni lapho okuyakukutu kumbe sithi kufa umuntu yenalowo obulwa yi-cholera. Yabuya indawo yangkhona vele kulo mkhuhlane wangkhona. Izindawo ezinjalo uyamemetheka kakhulu ngoba ivele indawo esitholakale yona lowo mkhuhlane. Singakhangela kathesi elizweni laseZimbabwe kule ndawo yabobuliriro Glenview lapho sokumemethekeka khona kakhulu, kwatholakala abanye ababanjwe lo mkhuhlane. Xa kubuthene kule mfa endaweni enjalo kuyatholakala ukuthi kuyamemetheka lula kulezinye indawo. Kumpheke ukuthi ngibona sithi kubuthana abantu ngapha koBulawayo endaweni lapho kungabanjwa khona umkhuhlane. Ukumemetheka kwangkhona akungeke kuvame kule ndawo zona lezi lapho kuvele kwathiwa khona kulo mkhuhlane. So sekhuthazeke kakhulu labo ababebuthana ezindaweni ezibanjwe umkhuhlane kubeza zonke indawo ukuthi benanzelele ukuxhawulana. Asikukhuthazi ukuthi kube lokuxhawulana. Njalo sikhuthaza ukugeza izandla ngesepa. Njalo kungabi lokuvumakala endaweni ekubuthene khona abantu kuthengisa ukudla okudliwa okungaphekwanga okunjengama-fruits lokunye kudliwa okungaphekwanga. Senza ukuthi umkhuhlane lo umemetheke lula.
Manje umuntu obesembuthanweni kuyini angakwenza ukuthi angatheleli abanye ekhaya?
Umuntu ade esuka endaweni kule mbuthano kumele ethi efika ngekhaya ethi geze izandla zakhe ngesepa. Kwenzela ukuthi ngikhona engingakaxhawulani labanye ngekhaya, engabambe okokudla, engabambe amanzi kulawa labo abagcina amanzi kumbe endaweni esigubhini lapho kubuthene khona amanzi, engabambi lawo manzi. Kumele esebone ukuthi segeze izandla ngesepa.
Lo-ke nguDokotela Masibongeni Inkosi Mloyiswa, ingcwethi kwezempilakahle ubexoxa leStudio 7 ekwaBulawayo. Ingoma Give Me Love akungiphuthando, ingoma yeBlack Messengers esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngesikhathi sika 6:30 ekuseni. Igama ngu Chris Gande lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.